amakholo aphuma emabandleni atshiyeneyo adabuka enyabana eplumtree awathe gwaqa enumber 4 John Brandy elokishini le-Alexander Johannesburg enkosini ngokudinga imali yokwakha ikilinika esigabeni sakibo. Omunye obekulo mkhosi umnumzana Alphos Mavena uthi babona kuqakathekile ukuthi baphatheke kulo mkhankaso ngiyakunanzelela udubo olubhekane lezigulane esigabeni sabo.
Babonile abantu besifika ngokukhulu kuzikhandla ezifaa ezifrom Cholocho, Lupane, Nyathi and Ikezi. Ngokunjalo sibonga indlela abantu abanikele ngakhona benikelela amakholo asenyabane kunikelelwa iklinikhi khulu ukuthi sifake intuthuko laphana endaweni yasenyabane ikhule sibe nesanda nathi njengamakholo asenyabane laphana kwenzela ukuthi njengoba incwadi ithi khona ukholo olunganamsebenzi lufile.
Nyanga zonke izakhamizi zenyabane zitshaya imali yokwakha iklinika le. Unkosikazi Sitholile Ndebele ophuma komalilonda uthi isazoqhubeka imikhankaso yabo yokudinga imali iziphele kwakhiwa ekilinika yabo.
Msebenzi bemuhle kakhulu, umsebenzi obugoqela amakholwa wonke. Siyathemba ukuthi na-next time masilicela lizoba khona ngobuningi benu. Isifiso sethu siyukuthi khona siziyakhele umtholampilo endaweni yakithi enyabane.
Odabuka esigabeni leso umnumzana Gretchen Mkhwebu uthi yinto enhle kakhulu enziwe ngamakholwana.
Ebekhona amabandla lakudala ama-missionaries ebefaka isandla lawo athuthukise kwezemfundo. Kuyinto enhle kakhulu mhlawumbe ukuthi singafunda lukhulu kakhulu ukuthi hayi sonke sikhathi amabandla aqakathekile emphakathini, amabandla ayinsika yomphakathi. Ngokunjalo nje mina ngibone vele sengathi hayi iklinika seyiphelile nje noma ingakaqali kwakhiwa kodwa noma nje siyasuka noma yinini.
Umnumzana Mkhwebu uthi uhlupho olukhulu ukuthi iklinika eseduze isendaweni niyechangwa ehleli igcwele phambi izigulane. Uthi njalo kuba nzima ikakhulu ebantwini abadala ukuthi bayefika eklinika le ikakhulu nxa izulu lisina njalo imifula igcwele. Amabandlana enelise ukuqoqa imali edlula amarandi azinkulungwane ezilithumi lambili 12,000. Umnumzana Mkhwebu uthi basazoqhubeka ngale mikhankaso besiya endaweni ezijiyeneyo. Uthi okwakhathi esiningi lokusetshenziswayo nxa kusakhiwa okugoqela izitina sekukhona okuza kwenza ukuthi ukwakhiwa kweklinika yabo le kuqale lobanini. Melesito 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguThuso Khumalo.